So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhla ka 30 kuBandlula 2019 igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhosi wokunanza iminyaka engamathumi amabili kwabunjwa ibandla leMDC kwenziwa kungelathemba lokuthi leli bandla lizenelisa ukuthatha intambo zombuso. Singaba sesibone amaphetho emfa kamgabe ngokungcwatshwa akwenziwe ngomgqibelo khona lokhu kulodaba lwendlu zakhe ezisebizweni lebandla leZANU-PF.
Kusho ukuthi yinto evunyelweneyo njalo kade singafuni ukuthi sifake isandla sethu lapho kuthiwa singasifaki khona.
Inhlanganiso ye-IMF ibikwa yiyo eyakhuthaza uhulumende ukuthi amise ukusebenza kwama-akhawunti ebhanga awamankampani okuthiwa angaba engabahuquluzi benotho yeZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla eliphikisayo leMDC libe lomcimbi wokuthakazelela iminyaka engamathumi amabili labunjwayo eHarare. Kulabantu abangagcwalanga inkundla yeRufaro Stadium eHarare njengenjayelo. Kodwa abanye bathi lokhu kubangelwe ngamapholisa avimbe amabhasi lamakhombi kade ethwele abantu besiya embuthanweni lo. Umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa usolwe ngabanye abathi uhluthune imicrophone kumkakhe kade ekhuluma embuthanweni lo. Ukuhlaziya kwenzakala embuthanweni lo sixoxe lomhleli wephephandaba leThe Standard umnumzana Kolwane Nyati.
Mina bengangenanga eRufaro ngiyabona impikitsha ku-social media abantu bekhuluma ukuthi abantu bengabe bazithwa. Kodwa maybe singakhangela ukuthi into ezenzakalayo ngo-August ngesikhathi i-MDC bezama ungena emgwaqweni ukuthi amapholisi adeploye in full force and layo ama-activities e-MDC nganabantu ngani bokuthi balokwesaba these days ithawuni yonke lapho amapholisi bebegcwele bebevala imigwaqo bezonye ungabe kwenza ukuthi abantu be-tickers ukuya ngena i-stadium. Lo mumo womi-economy lawo awumanga ukuthi abantu imali zokugada ngani sezisuka zibakhama kakhulu.
Ye, siyabona ukubana kulo mfanekiso kamabonakude ophuma lapha enkundleni zokuxhumana zonezo oTwitter laboFacebook lapho umkaChamisa ongani uthathelwe imicrophone nguyoChamisa abantu besithi hayi kungani kaphathanga kuhle lolu daba, ukubona njani wena?
Sengibone abantu abaningi beqoxa lolu daba. Kungaba nzima kimi ukuthi ngicomment ukuthi indaba yakho ihambe njani ngoba zange ngibone ikhiphe epheleleyo ngesikhathi kusenzakala. Siyabona ukuthi kungaba lama-interpretations amaningi. Abanye abasupport uChamisa bona besithi ukwenze lokhu engani uyadlala. Njalo siyabona kakhulu abesifazane abalwela amalungelo abomama besithi akamphathanga kuhle. Ngokani kungaba nzima kakhulu ukuthi si-analyze lesi sigaba singatholanga efula picture ukuthi kahle kahle okusenzakala.
Nxa sikhangele injabulo lokuthakazelela ukwenziwa umbuthano ophosufane ngesikhathi kulo Twangirai, kwakungani kule themba lokubana ibandla liyaphambili njalo linganqoba ukhetho. Kodwa ngemva kombuthano lo oyenziwe ngomgqibelo, ungani ithemba lokho lingekho, akukhulunywa kakhulu ngokhetho oluzayo, ubona njani wena khona?
Siyazi ukuthi into ezenzakalayo ikakhulu ku-MDC kube lokungani kulokulwa ukulisana izinto ezidemoralize abantu. And kwesinye isikhathi amaZimbabwe nawuthi ama-elections asesekhatshana abatshelanga ukuthi bethande ukulandela into zombangazo. Siyabona ukuthi besilama-election besilama-by-election khathesi. Siyabona ukuthi abazange bekhuthale ukuthi bayevota abantu njenganxa kusuka lo khetho into enjenge-general election kumbe i-presidential election. So singazi ngabe ziningi izinto zezitha abantu bengathakazeleli kuyemhlangano eninzi. Kungaba yukuthi abantu besaba njengoba abantu amasosha ekayangena agijimisa abantu ngemva beke kwaba lama demonstrations. So kungaba nzima ukuthi sithi sisebenzise lo mbuthano wangomgqibelo ukuthi sigeje imodi yabantu iyakhulu kwezepolitiki.
Alo-ke ngumnumzana Kholwani Nyathi, umhleli wephephandaba le-The Standard eHarare, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le eHarare. Ukungcwatshwa kukamnumzana Robert Mugabe wayengumongameli welizwe ngomgqibelo kukhanya kungasoze kugqibe udaba lwemfa yakhe obelokhu engangcwatshwanga ngemva kwamaviki amabili etshonile. Udaba lwendlu kaMugabe ethiwa yi-Blue Roof lokhu lungalungiswanga ngoba indlu le ilokhu isegameni lebandla le-ZANU-PF. Abazi ngokwenzakalayo bathi lindlu yiyo eyasetshenziswa nguhulumende ukubamba ngamandla umkamuyi uGrace Mugabe ukuthi avume ukuba mkakhe ayongcwatshwa eNational Heroes Acre, hatshi ekhaya koZwimba. Njengoba esengcwatshiwe ekhaya lakhe khonale koZwimba, kungakhangelelwa na ukuthi ibandla leZANU-PF lizalanda udaba lwezindlu lezi ekuthiwa zisegameni lalo. Siqoxelo nobhala obona ngenhlelo zebandla leli umnumzana Obhedi Mpofu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Yakukhanya kunjalo Gambe, iqiniso lonke ukuthi thina njengehlanganiso ebusayo njengohulumende ihlanganiso ekuhulumende sivumela ilungelo lezihlobo ukuthi zenze ezifisa ngakho. Konke kade bekwenza kade kuvunyelwana but njalo nxa sekwenzakele kutsho ukuthi yinto evunyelweneyo njalo kade singafuni ukuthi sifake isandla sethu lapho kuthiwa singazifaki khona.
Ye manje udaba lwendlu-ke i-Blue Roof eseza ukuthi ngebandla selaze lalungisisa yini ukuthi iye kumuli kamuye?
Hhayi, lolu ludaba olusegudwini njengoba ngatsho kuvike phele ukuthi nayi kade kulamalungiselelo ukuthi khona indlu le inikezwe umufi kodwa uhlelo lolwaqali sengakatshoni kathe njengoba setshonile sekungokunye esiza kubona ukuthi sizakubamba njani njengoba kuyinto elokhu isakhangelwa kusenzakala isakhangele ukungcwatshwa kwakhe. Singazi ukuthi lokho esiza kulandela njengokwathi sesikuhlelile malana ngokuthi siyinike umnikazi esaphila. Kade sasikwazi ukuthi sisebenza kubamba njani abadala, sizawukhangela sizalitshela.
Kanti manje imosolium le obekuthiwa iyakhiwa e-National Heroes Acre sekuzahamba njani?
Hathi yikho engikuthoko ukuthi khona isifiso sezihlobo zakhe besithe abekwe lapho bekwe khona. Ngingazi ukuthi kuyaphi yakhelwani i-mausoleum le nxa isidumbu somufi sesifakwe kwenye indawo. But ngokunye njalo kuzakhulunywa ngama-parties abakhangelane lakho khonokho.
Lo-ke ngumnumzana Obhedi Mpofu, unobhala obonwa ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla le-ZANU-PF bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Inhlanganiso ephathisa amazwe ngencedo lwemali ye-International Monetary Fund ibikwa iyiyo eyakhuza uhulumende ukuthi angaqhubeki esipha imali inkampani yesakunda ukuthi ithenge inhlanyelo lemvundiso yohlelo oluthiwa Command Agriculture. Inkampani yesakunda ngenye okuthiwa yamiselwa i-account libhanga kulandela inkuthazo kahulumende. inkampani le ikhokhelwa umnumzana kuDokashe Tagwirei owazakala ngelokuthi Queen Bee. Iphephandaba lakwele Bhilitane le-Financial Times lithi kulobufakazi obukhomba ukuba inhlanganiso ye-IMF yathi okwenziwa nguhulumende lenkampani yesakunda kuchotshozela ukudalwa kwamacala enkohlakalo elizweni. Isakunda ibikwa yaphiwa imali edlula amadola ayizigidi ezingamakhulu amathathu i-$366 million ukuthi ithenge inhlanyelo lemvundiso. Yona yathatha li imali yathenga imali emkambo wensitha. Lokhu kwenzakala umnotho welizwe ulokhu uqhubeka usiya nganxele. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Sengezo Chabangu ophatheke kwezombusazwe.
Uyazi ukuthi uhlupho lundodo osusayo wenza idafeta. Undodo lo osusayo akuphiwanga, akukho egazini. Undodo lo osusayo akwazi ukubulala, akwazi ukuvusa, akwazi ukulungisa ezomnotho. Okwenzakalayo, lama companies or lama accounts okuthiwa afrizwa kulumende ngamanga ayize ani ngoba i-Crop Motors iyo ethenga izimoto zikahulumende. Sakunda yibo ozikhlekece zabomnankagwa, yibo uhulumende wangakhona owangasese okamnankagwa. So lalamhlanje bake bakwenza okwamalanga amabili besethusela abantu, kodwa kathenza ungakhangela amareso nalawa angasese sekhwelile, asekhuphukile, asephezulu okumangalisayo njengaloleliyana ibanga elalivele iyiso ngesikhathi bekhuluma ngokuthi lawa ama-akhawunti wafrize kumbe elizweni elinjengeZimbabwe elilenotho emangalisayo. Namhlanje abantu bathengisa isinkwa, bahamba bayethenga isinkwa e-Bakers Inn ngentengo ephezulu e-Cocos, babuye bazosithengisa ngentengo ephansi besenzela ukuthi bathole ibhondi. Ibhondi lelo sebelithatha sebesiyalithengisa nge-Cocos ukuthi azathole i-profit, kumbe sesiyathenga i-US dollar, sesiyathenga irandi seligcina nxa ilokhu ikhuphuka ikho kuvela khona i-profit yakho. Lake lakubona ngaphi emhlabeni jikelele lelizwe le-AMA khonapha e-Africa? So lokhu kubangelwa yikuthi abantu laba kabakwazi ukubusa abantu, into abayaziyo kuphela ngeyokubulala.
Ye, kodwa-ke nxa sikhangele okwenzakalayo khona lokhu kuke kwacunula abantu baze bangena ezitaladeni betshengisela, kodwa kathesi bayakhonona nje bazithulele. Kungakuhamba njani?
Abantu bakhathele, kuba nzima-ke kathesi ukuthi bangene ezitradini, ngoba ungaze ungene esitradini usiyatshengisela okungaphakathi kwakho kokuhluphayo akutshintshi lutho. Kusasa nxa ulokhu unganamali yesinkwa, ungalungiselelanga abantwana ukuthi kahambe esikolo, ungahambanga walayinela amanzi, ungahambanga wayadinga inkuni egangeni, abantwana bayakufa ngendlala. So akusancedi lutho ukuthi abantu bahambe bayethengisela. Umuntu usekhangela okuqakathekileyo ukuthi abantu abami bazadlala.
Nxa wena ukhangele ubona ungani kuzaguquka njani, njengoba siyabona ukhetho lwama-by-election olusanda kwedlula abantu belokhu bevotela ibandla lona leli elibusayo?
Kunzima ukuguquka. I-by-election ivele inzima ngani ngoba inzima ngalindlela ku-opposition. I-by-election abantu babekwazi ukuthi ayisatshintshi impilo zabo, ngoba i-election eqakathekileyo i-general election. Ngabe kubhukuthwa kule by-election ka-president lizabona-ke abantu besiza ngobuningi.
Lo-ke ngumnumzana Sengezo Chabangu ophatheke kwezombusazwe obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-The Herald lithi umkhokheli wabehluli uJustice Luke Malaba utshele isikhonzi se-United Nations ebesizocwayisisa ngelungelo loluntu elizweni ukuthi ibandla le-MDC alalelwanga ukutshengisela. UMalaba uthi ibandla leli layacela ukuthi liphiwe imvumo yokutshengisela emthethwandaba ongayisiwo we-High Court, kona kumele liye e-Magistrate Court. Iphephandaba le-Chronicle lithi inani lamakhondomu aphiwa uZulu kungelambadalo lehlile kakhulu lumnyaka nxa kuqathaniswa lanyakenye. Lokhu kubika kwenzwe ukuthi inani lababanjwa yingulamakhwa leminye imikhuhlane yecansi liqonge kakhulu. Okwamanje balaleli, sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu. Lisipha ke imbono yenu ngalokho elisithumele khona nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli, nxa lisithumela imilayezelo yenu ibe mfitshane kakhulu, 2 minutes, 1 minute yiyo esifunayo ukwenzela ukubana sonke senelise ukuthi sifake imbono yethu.
Salbonan, salbonan lonke, salbonan lonke. Mina bemfuna ukufaka nje umzekelo, umzekeliso nje. Angazi kumbe ngabe ngubeke right. Mina bembona nje ukuthi uma wena ngithola wonke umuntu nje uzibithe kunguwe udriver ibhasi. Ibhasi yakho ke nazi abantu bahlele emhlanganweni laphana bangu-100, lo muntu oyedwa nangiyana laphana uzihlalele yedwa laphayana. Ibhasi yakho siluze i-controller esenamabreki, ungayiyeka yetshayisa kuphi? Ebantwini abaningi kumbe emuntwini eyi-1. Into emele sizipicture khona-ke umzekeliso wami kuyikuthi-ke ngizama ukuthi asiyekeni into kamgabe umuntu oyedwa sezihambele obebheka ifemili yakhe. Thina siyakheni isizwe. Abantu abaningi bazwa ubuhlungu bathwele nzima, abakwazi ukuthi kusasa nje njengoba namhlanje kusile kunje uzodlani, abantwana bazodlani, abakwazi kusasayo nje okusayo, abakwazi ukuthi bazoyenziwani. Ukuthi nje uma engavuka ejoni le nje yena uzoncwabangani abantwa bakhe kumbe ifemili yakhe, omunye umuntu kakwazi nje njengamanje. Umgabe utshintsha amakhofini njengamasudu nje kulezi nsuku, sibona kubekweleli, kubekweleli, kubekeleli, kubekeleli. Amakhofini adura ukudura, wayengathathanga imali le esaphile njalo. Wayi-investa kumbe sithi wathatha imali leyo wayancedisa ngayo. Yekanini into yomuntu oyedwa. Ngithe zipikithe wena umuntu oyi-1 ehleli laphaya, abantu abangu-100 behleli lapha, ibhasi yakho ingaselamabreki, ungayatshayisa kuphi phakathi komuntu oyedwa nabantu abangu-100? Ngiyabonga.
Kunodubo olukhulu lapha madoda, lina elingaphesheya kwemzansi, into ezenzakala lapha kuleli lizwe madoda ale. Angiboni ukuthi sibili lingakuzwisisa kumbe lingakukwanisa ukuthi likumele lokhu kunje. Ngingakutshela ukuthi thina kuya kuthi area khonapha ko 2 weeks singanazisa kwantshontshwa intambo zona ezingamagetsi zaqhunywa ngamasele kusungutoko. Le 2 weeks singanamagetsi khonapha lokhu zena amafoni esitshajisa next door. Asawazi abafridge amile, yonke into imile, computer isisebenzisa inkulu, lenkulu zakhona zezibuludu khonapha ethu. Amanzi la ayabevaliwe, bayenza lokholothwa water rationing. Kunzima madoda, kuthambanga. Izinto zikhupha almost every day. You can imagine 2 kg brown sugar that cost ama-30 pounds. Umpuphu oni, hayi madoda, akula asizi ukuthi khona kuthini khona kuyigamele kwakhona lokhu kungaqedakaliyo. Kuthulisile kutezi. This is totally unbearable. Angazi ukuthi kuyabhetha kuthele. Ngikhuluma nje khonapha siku-darkness. Thinamakhandlela senza but part of it, the fun part of it, izinto zona ezidlulayo emashopu. Ungahamba emgwaqweni special 5 avenue laphana athola ngecheap price, thengiswa e-street. So ukuthi kuhamba njani vele kuloleli lizwe, hhayi ngathi lizwe nje lingabakhokhela. Ukuthi senzeni kumbe kuzayenziwani angikwazi. Mina sokungihlukumeza.
Linjani bakwethu, nitshona njani lonke nje? Mina ngikhulumayo umtshiso, ngikhuluma ngasebuswana eGauteng. Ngikhangele ukuthi khona nxa ngikhangele indlela okulahlwa ngayo indoda labathi nguRobert Gabriel Mugabe, umuntu owavuswa eZimbabwe wayibulala futhi okweminyaka engaka. Namhlanje ngosebekwa sokuyisecret, kuthiwa yisecret. Kunjengisa ukuthi abantu laba iRose Acre wathi eyicanda yena ngokwakhe uRobert Mugabe ekwazi ukuthi uzabe etrima amaparts abantu ukuthi asile ukuthi akhitshwe esikhundleni. Kusobala ngoba walile wathi umfazi wakhe, walaye umfazi wakhe saphila ukuthi angasuki esidumbini sakhe. Nanguliyo uyakufakaza life ezikhulumela ukuthi bazathatha ama-private parts. Abantu laba sibuswa ngabathakathi, bayaloya. Uhlupho lwakithi luyi-one thina, especially siphuma ku-southern part. Sile problem ngoba siyabasapota. Nxa sebe kupositioni kabasasikhangeli. Asivukeni bantu.
Sawubonani basazi sithi 7 kakhona mbiyele lukanono nawande Chris Gandhi, bonke nje Ray Shoto, Mike Hore, Blessing Zulu, Lutungameni Nkomo, lonke nje lonke ngiyalingelela basakazi esithuthu 7. Linjani khona ngapha eAmerica? Hayi ngapha indlala sithathele, hayi inkayi kuyaphiwa. Ngithi mina ubaba umongameli beza kukhuluma ngakho indlala le khona ezweni. Ma ngikhumbula uMoyo Mugabe wathi nxa esebone lokhu abathele ukuthi ona i-national disaster, sibona abantu sebehola izimali o-Christian ke impuphu konke kube kuhle kube njana. Nenhlanyelo uMugabe wayesithi na ayiphiwe wonke ogqoke liphi bhathi, kodwa ubaba uhamba e-America United Nations akhulume ngama-sanctions. Ama-sanctions akula ama-sanctions la, ama-sanctions ayikusimile. Ngisebenze e-railways mina laphana, wavula i-corridor e-Beira, wazavula i-Rutenga, waka le-bridge, le-big bridge yayibuya oil, ebemfayile ama-sanctions. Nempuphu ma kule ndlala wayehoda i-Kenya e-South America, kanti bona behlula kwini labo bantu? Cela-ke uba abadala laba kalihlangana umfana lo bakhulumisane, uzondana kwabo asikwazi thina sazi ukuthi sifelani, asazi ukuthi abantwana bahlezi emakhaya khona la kuba nobugebengu, sebebhema into ezidakayo bahambe bebamba abantu ebusuku, bengena ezindlini begqekeza. Hhayi bo, sicela usizi kakhulu. Lesiyangibuya uPeter Makombe, ngiyabonga kakhulu uba usehamba wahlola kwenye indawo. Nkosi busizi. Lapha usobala nganti ngiyalalela lezi ndaba lamaphepheni, wayengumongameli vayisi kaGabi uphikezela Mphoko wathi yena anazi alale enkantolo ngoba bazamsika bamajekiseni, kutho ukuthi la bantu amajekiseni bayasebenzisa. Hhayi bo, sicela ukuthula ezweni, sicela ubaba umongameli sibili akhulume ne-United Nations. Izimota ze-WFP zizonika abantu ukuthi hawu mkhwenyana wami kabuye inkayi zomnika ufazi bantu. Hhayi, sicela ukuthula.
Ngivuka njani balaleli be-Studio 7 lani basakazi? Udaba lukamgabe lokuyabekwa emwozimba yikho kanye ngoba uvele bekungake kwamlungela ukuthi alale lo nkomo e-Rose Acre, ngoba unkomo wasebenza kabanzi njalo uMugabe wamhlukuluza kakhulu. So hayi, mina ngimbona uMugabe enze kuhle ukuthi angayilale i-Rose Acre ngoba wazile izenzo zakhe ukuthi kazifanelanga ukuthi angalala lo nkomo e-Rose Acre. Ngiyabonga.
Ye, hayi, lathi siyabonga. Yibo ke abalaleli bethu labo abasithumele imilayezelo yabo ku WhatsApp kunombolo ezithi zona +12024650318. Njengoba ngitshile balaleli, siyacela ukubana imilayezelo yenu ibe mfitshane, ingadluli yona i-2 minutes, ukwenzela ukuthi senelise ukuthi sifake yonke esiyitholayo emoyeni, ngoba nxa imide hayi siyehluleka. Siyabonga. Kesikhangeleke indaba zangapha kwele Melika. Lamhla ke sixoxa ngodaba lwebandla lama Democrats eselikhweze udaba lokuthi umongameli Donald Trump asuswe esihlalweni kusetshenziswa umthetho othiwa impeachment ngesilungu. Lokhu kulandela imbiko ethi ukhona owenza uTrump owezwa uTrump ecingweni etshotshozela umongameli wele Ukraine ukuthi acwayisise ngowayengumsekeli kamongameli Barack Obama umnumzana Joe Biden onguye okhangelelwe ukuthi uzancintisana laye kukhetho lokudinga umongameli olomnyaka ozayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe umnumzana Raphael Mthombeni ohlala ngapha kwele Melika.
Okwakhathesi kungathi kubumina mbona ngathi kuqinile kwedlula lokhana okokuqala ngendlela yokuthi okokuqala lokhana okukalondoda mola lwana wayedingisisa ngeRussia kwakungela lutho luphuma lungathi luthi kya ukuthi kwakhulunywa anything. Kodwa-ke kulokho kwakhathesi ungathi babambile mani nxa ngikhangela iphepha lelana abalibalayo leli bangathi babambile ukuthi umuntu wathi esifuna ukuthi manje mbona ngathi kuyabambile
manje pho njengoba sibona amalunga ebandla lama-Republicans akhanya elokhu emsekela kungakukhomba na ukubana udaba lolu lungasiwa esenethi ukuthi kuyovotwa lungagcina kungaphumelelanga.
Ye, kungenzakala ukuthi kugcine kungaphumelelanga ngoba yibo abaphethe isenethi kodwa umhlaba uyabuwonile ukuthi bavikela into engayisiyo mbona ngathi kuzaba njalo.
Kanti pho manje njengoba ukhetho seluseduze olwemelika kungani bona ama-Democrats bengaqinisanga indaba yokuthi akhitshwe ngokuvota?
Ya, okwinto okhona kungathi kukabili ukuthi bangaqinisa ukuthi akhutshwe ngokuvota kuphinde kutshengise ukuthi umuntu uyenza izinto ezingalunganga ayekelwe. Sokungaba yilokho okungathiwa khona ngesilungu ikusetha i-president yokuthi khona hawe uyakhuluma ningathi ubani wathi lamyekele. So kungathi kumbhaxambili khonapho kwinto okhona ukuthi kungathi kufuna ukukhathaza ngaleyo ndlela. Yikho-ke bona bayamele baqhathanise ukuthi okungaba la mandla ikuphi phakathi kwakho kokubili. Kodwa-ke mbona ngathi lokhu ama-Republicans amanye aza kusekela enxenyeka bazoze bathola amavoti okwala. Ngoba inkinga khona kuza kuya kumantshi ujaji we-impeachment ukhangela icala lakhona lingangayi kuSenate.
Lo-ke ngumnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ebesixoxa la ecingweni esedolobheni leTexas. Amacaco nje kuphela idabu ngesilungu ye ingoma kaLinton Percy Johnson ethiwa yona Victorious Dub. Isigqibela-ke uhlelo lotwe lamhlanje singakehlukani ke sikhangele-ke indaba ebesilazo lamhlanje. Umkhosi wokunanza iminyaka engamachumi amabili kwabunjwa ibandla le-MDC wenziwe kungelathemba lokuthi leli bandla lizenelisa ukuthatha intambo zombuso. Sesingabona na amaphetho emfa kaMgabe ngokungcwatshwa akwenziwe ngomgqibelo khona lokhu kule ndaba ezifana lezendlu okuthiwa yi-Blue Roof. selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama ngu Chris Gande, asidibane njalo kusasa sikhathi sini.